into vele ebesikhangelele into ebesibonti isendleleni ikakhulu ngemva kwalokho okwenzakale ngamaviki adlulileyo lapho amaphandaba lezindlu eziningi lazazithathele izindaba ezikhiphe khona lapho engimi khona ngoba lapho ebengikhona bengifake ngabantu bekwazi njalo ukuthi ngimelele ibandla le-MDC Alliance ngokunjalo bengingeke ngathiya abantu endleleni ngeke sengikhetha ukuthi mhlawumbe ngisukelele ehohweni ngekawuyisigwana natshe so kimi nje hhayi into nje ebesendleleni ebengimelele ebengakwazi mhlawumbe lelanga ledate kuzoyizakala nini lanamhlanje incwadi ngithunezele nje ebulenjini angikahlangani lo townsi ukuthi aqhubeke ngizele ikhophi yangikhona kodwa-ke hhayi into ebesimelele njalo-ke kuyangikhulula engqondweni ukuthi lapho engisele khona ngisikele abantu ngisikele labona lapho abantu ababengithungile bekwazi njalo ukuthi ngihamba ngaliphi ithikete.
Njengoba kuza kwenziwa ama-by-elections mhlaka-5 kuMpalakazi okhangelela ukuncintisa yini inanku phela i-MDC ithi kalisoze lithole lutho izalishaya ilibhuqe nje.
Iqiniso babankomo yikuthi lapho engangikhona ngangifake ngabantu abantu abalandeli be-MDC Alliance njalo labantu bakawat-7 egwanda jikelele ngakho lokho kumele ngiphinde ngebabiyela ngalokho sokwenzakele baza kutsho bona ukuthi ngicedise indima kumbe sebebona ngenye indlela kodwa-ke konke lokhu abaza kutsho yikho enza kulandela mina ngedwa angeke ngitsho kwakathesi ukuthi ngizakwenzani kodwa-ke lokho kuyabe kutsho abantu yikho okuzawenzakala kuyadanisa ngoba injongo leyi yokuxotshana kwamakhansili ayincedi uzulu ezimbabwe but ikhahlameza nje ama-programs wonke ayekhona ukuthi abantu bezimbabwe bancediseke kanti-ke ngase bexotshwa njalo bekwazi babadlale i-MDC kakhuphi ukuthi lanxa singazisemncintiswaneni akula nto bazayidobha even eyodwa ibandla le-MDC Alliance lizanqoba kunjalo kungakhathalekile ukuthi kungene mina kumbe kungene omunye kodwa-ke ngenxa yokuthi labalandeli abaningi ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi yilo elingaba yisombululo empilweni yabantwana bezimbabwe akungeke kutshintshe lento okungayizakala yokuthi inani lokunqoba likhuphuke.